o e Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali chona njani zulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlaka 5 Ntulikazi 2018 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Thina njengeja eZimbabwe siyathaba kakhulu ngalokhu kwenziwe ngupresident wethu. Siyathaba kakhulu because lathi sokusinike amathuba okuthi sikwanise ukuthi sizisebenze through ukuthi sihambe siyephiwa ama-loan, and siyathemba ukuthi ama-loan lalawo azabe engakhethi ukuthi azabe enika abantu abayiphiphathi.
Amalunga ebandla leMthwakazi Republic Party ayetheswa icala lokuthengisela esola ukubandlululwa kwezisebenzi ko-TM Pick and Pay azathoniswa mhlaka 19 Ntulikazi.
Into enzakalayo mhlungu lesihlanu mhlanga botshwa umpolisi wahambambayo wangigwenxa the time unyawo nisatshelele wafuna ukunginyathela actually khanya wayele tension yokungiqamula although ngafika kancane wanginyathela although unyawo ngasengikhumuka idolo.
Amabandla ezombusazwe aseqinisa imikhankaso yokhetho olusekupheleni kwayo nale inyanga ngokuba le mihlangano emikhulu yamarali endaweni ezehlukeneyo zelizwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa uvule ukusemthethweni ibhanga labatsha elithiwa Empower Bank lamhlanje ngenjongo yokunika abasakhulayo ithuba lokuthi benelise ukukweleta imali zokusungula awabo amabhizimusi ngesikhathi amanye amabhanga ebavalela phandle. UGibson Bebe usethulela lolu daba eseHarare.
Ibhanga leli livule iminyango ngesikhwama sezigidi ezilithumi lambili zamadola 12 million ezakwebolekwa abatsha abalemicabango yokusungula imisebenzi yokuziphilisa ngalesi sikhathi zokungatholakali kwemisebenzi elizweni. Abasakhulayo bakhangele ukuphiwa lezi mali kodwa baphiwe isikhathi sokuyibisela kancane kancane ukuze isikhwama sokukweledisa abanye sibe lokho sikhula. Ekhuluma emkhosini wokusungula kwebhanga le-Empower Bank, uMongameli Mnangagwa ukhuthaze abatsha ukuthi bazinikele ukubisela imali abazikweledayo ukuze abanye abangemuva kwabo bathole.
Corruption of any kind or and form at whatever level will not be tolerated in this bank.
Ubugwelegwele loba ngayiphi indlela abulandawo kuleli ibhanga. Kubo bonke abazathola izimali ebhanga leli sibakhuthaza ukuthi bazithobe babe ngabantu abazavisela leyo mali.
Uhulumende uke wasungula uhlelo olufanayo iminyaka edluleyo olwalukhangelele ukukwedisa abatsha kodwa lokhu kwaphetha kubi ngemva kokuba iningi labatsha lingenelisanga ukubisela lezo mali njalo kwaba lenkohlakalo ekutholakeni kwalezo mali ezaziphiwa ngokuthi ungowebandla liphi. Omunye wabatsha obekhona kusungulwa leli bhanga uPatience Maringosi uthi ukhangele ukuba leli bhanga lizaqhuba umsebenzi ngcono ukutholisa abatsha ikakhulu kuningi elingenamabhuku okugcinela imali emabhanga okuyinto ekade ihlupha ukuthi bathole izikwelede.
Thina njengeja eZimbabwe siyathaba kakhulu ngalokhu kwenziwe ngupresident wethu. Siyathaba kakhulu because lathi sokusinike amathuba okuthi sikwanise ukuthi sizisebenze through ukuthi sihambe siyephiwa ama-loan, and siyathemba ukuthi ama-loan lalawo azabe engakhethi ukuthi azabe enika abantu abayiphiphathi like njengalokhu esasukubona ngesikhathi sikapresident Mugabe.
Uhulumende usebenza lebhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe ekuthini umuntu wonke elizweni enelise ukuvula ibhuku lokulondoloza imali athole ikhadi lebhanga lokuthenga ngalo ngesikhathi ilizwe libhekana noduko lokusilela kwemali emabhanga. Ingcwethi ecubulungayo zombusazwe umnumzana Richard Mahomba uthi laloba kulinyathelo elihle kusungula kwaleli bhanga okumkhathazayo isikhathi sokuvulwa kwalo okungabe kuyindlela yokuncenga ivoti yabatsha.
Leli nyathela linyathelo elihle lithathwe nguhulumende, kodwa kusuka kumangalise njalo ukuthi ilizwe lona livele kalila mali, thina sifunyana sisungula amabhanga amatsha. Yikho ke kuletha imibuzo eminingi ukuthi mhlawumbe kungabe kuyindlela yokudinga amavoti.
Lesi sehlakalo sibuya ngemva kwamaviki amabili uMongameli Mnangagwa esungule ibhanga labesifazana elizabe ligweledisa omama abafuna ukusungula inhlelo zokuzithuthukisa, lakho okubonwa ngabanye njengendlela kaMnangagwa yokudinga amavoti kwabesifazana labatsha. Njengoba kwenzakale sekulamaviki ambalwa nje usuku lokhetho ukuthi lufike. Mina ethithwe 7 Harare, New Gibson Bebe.
Amabandla ezombusazwe seqinise imikhankaso yokhetho olusekupheleni kweyo nale inyanga, njalo umkhokheli womanyano we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa utshele abasekeli bakhe eMvuma lamuhla ukuthi uzathuthukisa umnotho welizwe enganqoba kukhetho. Ngakwelinye icele, abasekeli bakamongameli Emmerson Mnangagwa ababalisa umnumzana Constantino Chiwenga lomnumzana Kembo Mohadi bebebhodabhoda ezigabeni zeMathebeleland izolo lanamuhla beqhuba imihlangano efanayo bekhankasela ibandla leZANU-PF. Umnumzana David Ndlovu, ilunga ledalele Central Committee kubandla leZANU-PF, utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi ibandla lakhe lamukelwa ngendlela ezijiyeneyo ezigabeni zeMathebeleland.
Umantshi unkosazana Adelaide Mbeure utshele inkantolo ukuba ilanga lokuthonisiswa kwabebandla leMthwakazi Republic Party kunye lezisebenzi esezamiswa umsebenzi ezimbili kuyaqala mhla ka-19 Ntulikazi. Abe-MRP laba abathonisiswa besuka emakhaya ngemva kokuvunyelwa ukuhlawula isibambiso se-bail sekhulu lamadola ngomnumzana Patton Xaba ozamela inkulumane kukhetho oluzayo, uTerence Mkhwananzi, uColin Mangena ozamela iNkayi North, lomxolisi Ncube umgcini sihlalo ohlangothi lwabatsha ozamela iPhumula. USage Ncube loTry Ndiweni ngezinye zezisebenzi ze-TM Hyper ezaxotshwa umsebenzi ezibotshwe sezisekutshengiseleni lokho. Umsekelo womkhokheli we-MRP unkosazana Praise Yangulube uthi bazaqhubeka betshengisela kuze kulungiswe abakufunayo, ethi sebelindele impendulo esuka kusigodlo senkampani eSouth Africa.
Ukubotshwa bengaboshwa kodwathi la continue nxa ukuthi umanager lowo engalungisanga indaba abantu laba baboqa baqotshwe emsebenzini.
UWisdom Khwananzi esinye seziboshwa ukhala ngokuhlukuluzwa akwenziwa ngamapholisa mhla eboshwa.
Into eyenzakalayo mhla ngolwesihlanu, mhla ngibotshwa umpholisi wahambambayo wangigwenxa the time unyawo nisatshelele wafuna ukunginyathela, actually khanya wayele tension yokungiqamula, although ngafika kancane wanginyathela, although unyawo ngasengikhumuka idolo. I tried ukuthi ngithole incwadi emapholisi and they refused to give me a letter, besithi wona as long ngikhuluma umuntu wakhona ukuthi uthambani ibizo lakhe akulasizwa abanganginceda ngalo. Ngasengibuyela futhi back ngemande ngisiyacela yena incwadi yokwesibhedlela, baqhubeka besala.
Ukutshengisela lokhu kuqhubekela phambili, ibandla leMthwakazi Republic Party selibhalele incwadi iziphathamandla zenkampani le eSouth Africa. Ibandla leMthwakazi Republic Party kunye lababeyizisebenzi zakwa-TM Hyper basola iziphathamandla zaleli vinkili ngokuqhatha abantu abasuka kwezinye izigaba zelizwe bexotsha abemandebeleni. Amavinkili ake avalwa kulandela ukubotshwa kwabantu kanye lokuphoselwa kwabo intuthu ehichayo okuthiye abanengi belinyazwe kakubi yile intuthu kanye lokuchaywa kabuhlungu ngamapolisa ahlomileyo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Mayuyu zulukandaba siyaxolisa lapho silitshele ukubana ludaba lokukhankasa kodwa hathi ke lolo ludaba lwamalunga eMthwakazi Republic Party azathoniswa wona mhlaka 19 Ntulikazi ngenxa yodaba lokutshengisela emavinkilini awe TM Pick and Pay besola ukungaqatshwa kwesigabeni kwabantu besigaba semandebeleni lokuxotshwa kwezinye izisebenzi zakulomhlubulo. Udaba ke siluphiwe nguAnastasia Ndlovu. Ungakathesi ke sesilipha udaba lokukhankasa umkhankaso esidle ubhedu lapha ke usithandekile Mhlanga uxoxe lo mnumzana David Ndlovu, ilunga ledale le Central Committee ye ZANU PF.
Yebo, mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usilohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo usiyafika ngolesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930 6040 la ku 15460 kHz ku shortwave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolesithathu la ngolesihlanu kusukela ngo 4:15 PM kusiya ku 5 PM. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Lefleki bebakhona abangayithakazeleliyo, bakhona abayithakazelelayo. Amathubo okunqoba ambona emahle kakhulu. Abantu bathakazelele sokusenzakala ukuthi kuya ezindingane lanxa of course azikaguqu ngendlela ebonakalayo. At least i-foundation ikhona. Ngoba I don't expect ukuthi umntwana angazalwa namhlanje asagijima uyabe ehlola, kodwa nxa ubona umuntu ezithwele yabukwathi kutho ukuthi uzabelela. So abantu abaningi batsho njalo.
Kulabanye njalo abathi uMongameli Mnangagwa kanye lomsekeli wakhe uMnumzana Chiwenga baphatheka kusehlakalo seGugu Round, ngakho ababamukeli kulesi sigaba. Liyake libezwe lina abantu abakhuluma njalo njengenkokheli zakhona ngapha emathebeleleni lakoBulawayo?
Abantu bawukhuluma ine-Free State, abantu fanele bakhulume ngoba into eyenzakalayo ivela ngeke sibale ukuthenzeka, kodwa into ekhona isithandekile. Uyakwazi ukuthi iZANU PF prior to unit bonaba abantu abakuma opposition parties, they were part of the institution eyayibulala abantu ngeGugu Round, kade sebeqhathe nawo yama opposition, but sesibuya factually babe yingxenye yakhona. I remember even the ZCTU sasithi thina an injury to one is an injury to all, bona baphendule bethi ZCTU and ZANU PF are one. The same people kade sebekhohlwe into ababeyenza. Definitely kufanele kuqakulule ukuthi ngubani wayekwenza kwenzakalani, kufanele kwenzakali khonoko. Kodwa ke okwamanje kathesi umuntu opoint amafingers ukuthi Gugu Round he was part of the part of that institution aba esenza khonoko.
UMongameli Mnangagwa asimboni ekhuluma emhlanganweni, ngombono wakho ungathi isehlakalo lesiyana esebhomba singabe sabangela lokho?
Mina benze sibedlele abantu mhlawumbe nxa bethi abamboni sebejayele umgabo wayengadelegate, uMnangagwa uyadelegate.
Uthi ungomunye wabalimalayo ngesehlakalo lesi sebhomba, kwahamba njani njalo susizwa njani kathesi?
Ngiyayibona kuphela mina sengilele phansi, ngabona ngayo umlenzi wami usuchayiwe, ibroke zeligcwele igazi, ngathola i-ambulensi ngayo eMathade ngiphume kuthangi. Tomorrow so ndoayikusisa ngiyabuyela futhi eMathade ngoba isilondo sakhona sikhulu kakhulu. Vele
awesabi ukuthi uye kwamanye amarality?
Mina uyeze during the war. Phela ingozi yakulandela nxa usendlini, umuntu wayekubuleya ukubulalani ma unyanga eralini, ukuthi ungaphila ngalokufa alekhethi ukuthi yabe ungaphi. Ngaoperata ngandikwakula ama-fragments lana i-granate yajika, so bawakhipha.
Awuqhuli?
Ngiyakhula. Hello,
okay, ngumnumzana David Ndlovu, ilunga ledalela Central Committee yebandla lezano PF, ubexoxa icingweni losithandekile Mhlanga we Studio 7 ekwobulawayo. Inhloko kahulumende weLebhilitane inkosikazi Theresa May uthi uhulumende wakhe uzimisele ukuphathisa iZimbabwe ekuvuseleleni umnotho nxa uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa engaveza ukuzinikela ukuletha inguquko elizweni ngokuquba ukhetho olukhululekileyo mhlaka 13 Ntulikazi. Intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Sibanda usethulela lolu daba eseBhilitane.
Unkosikazi May utshola amazwi edale lePhalamende eBhilitane ephendula umbuzo ovela kulunga ledale lePhalamende elikhokhela iqembu elihlolisisa ngendaba zeZimbabwe ele-All Party Parliamentary Group on Zimbabwe, unkosazana Kate Hoy, obethanda ukwazi ngobudlelwane beBhilitane leZimbabwe njengoba kusiya kukhetho.
Welcome the announcement of the date of the election on the 30th of July, but we are urging all parties involved to
siyamukela ukumenyezelwa kokhetho lommeli waseZimbabwe mhla ka 30 kuNtulikazi. Kodwa siyakhusela wonke amaqembu aphathekayo ukuba kube lomkhankaso okhululekileyo, ngokunjalo sizabe sikhangelisisile ukuba ukhetho lolo luzaqhutshwa njani. Sibone njalo isiqiniseko ukuba yonke into yenziwa ngendlela.
Unkosikazi May uqhubele phambili echasisa ngokuqhakatheka kokuphathisa eZimbabwe.
We've repeatedly said that if the Zimbabwean government can demonstrate commitment to political and economic reform.
Sesiphindaphindile ukuthi ukuba uhulumende waseZimbabwe nxa engatshengisa ukuzinikela ukulungisiswa kwezombangazwe lezomnotho, izwekazi lase-UK lizimisele ukwenza konke okusemandleni alo ukuba kuncedise lokho. Kodwa-ke ukuzimisela kuqakathekile kakhulu.
Iningi lezizalwane zeZimbabwe ezihlala eNgilandi zithi ziyamukela inkulumo kaMay yokuthi kube lokhetho olukhululekileyo eZimbabwe. Umnumzana Innocent Ndibale umongameli we-Economic Freedom Front, EFF, njalo engumeli womanyano we-People's Revolution Coalition, PRC, eBhilitane, yona ikhokelwa ngunkosikazi Joyce Mujuru.
As far as I'm concerned, the statement is Prime Minister May is very effective. A statement lesis ukuthi i-process yama-elections kufuze i-demonstrate ukuthi iZimbabwe isitshintshile.
Umnumzana Mike Chibanda uthi kusobala ukuthi uhulumende weBhilitane obusayo ufisa iZANU-PF inqobe kukhetho oluzayo.
Ukhanya uTheresa May lapha uyajabulela umbuso kaNangagwa. Ukhanya njengoba sitsho nje ukuthi iZANU ingawe nabazasebenzisana layo. Kuyacaca ukuthi nje uMnangagwa umbuso ngowakhe. Akumangalisi ngoba vele iparty le kaTheresa May yama-conservatives yiyo eyayisebenzisana nomgayo.
Uhulumende weBhilitane lamanye amazwe akumanyano we-European Union bathumele abameli babo eZimbabwe ukuthi bayeqapha ukhetho kuze bazibonele ngawabo ukuthi luqhutshwe ngendlela efaneleyo. Ethi kungehluleka kube lobudlwangudlwangu lokuqila ngeke baphathise ekuthuthukiseni lokuvuselelweni ezomnotho eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 eLondon, igama lami ngu-Ezra Chisa Sibanda.
Ku-Live Talk lamuhla kuhlelwa sihluzeni bomama olundaba eziphathelane labesifazane sikhangela imbali yabomama asebequnge isibindi sokuncintisa kukhetho lwalonyaka bedinga ukuba ngomongameli. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ngesikhangele sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abasemizameni yokuhlenga abantwana abalithumi lambili abavalelwe ngamanzi ebhalweni kwele Thailand sebeqinisa umsebenzi wokumpompa amanzi ngemva kokuba ababona ngomkhathi besithi bangaba sengozini enkulu ngoba izulu elikhulu likhangelelwe ukuna ngempela viki. Umongameli Donald Trump wele Melika ukhangelelwe ukufika kwele Bhilitani mhla ka 12 Ntulikazi kuhambo lwakhe lwakuqala lokhe wakhethwa intambo wakhethwa ukuba ngumongameli. Ukwala kwabakubutho ukuthi abasoze bangenele kwezombusazwe kuthiye abamabandla aphikisayo bethithibele besithi leli yize ngoba inkokheli yebutho yiyo ephethe intambo zombuso kuhulumende lo okhona. Abakubutho babe lomhlangano lentathele izindaba ngolwesine balandula ukuthi ibutho likhona emaphandleni lapho elincedisa khona ibandla elibusayo eleZANU PF ukukhankasa. Kambe kungaba kusenzakalani lapha? Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lelunga ledalela Central Committee yebandla leZANU PF umnumzana Joseph Chuma endawonye lesiphathamandla somanyano MDC Alliance umnumzana Edwin Dlovu onguye osungula lingxoxo.
Sinambelele ukuthi ngoNovemba bazingena ezombusazwe bakhipha umgabe esasingafamfuni sonke njengabantwana beZimbabwe. Kuthethe phumile umgabe sathola ukuthi-ke wayekhokhela ibutho usengumsekeli kamongameli. Ababekhokhela embusweni abafakazela uZulu ukuthi umgabe sephumile uSibusiso Moyo usengu-Minister of Foreign Affairs oshiri sebengamaminista njalo. Yikho sinandelela lokuthi kathesi badeploya amasotsha agcwala izabelo zonke kukhampeni la iZANU PF. Lokhana abakwenzileyo ukuthi bafika basangeni kwezombusazwe singathi nje yi-public relations kuzama nje ukuvala abantu amehle ukuthi bacabange ukuthi-ke amasotsha asekho kwezombusazwe. Kodwa eqinisweni siyakwazi ukuthi amasotsha akhona kwezombusazwe. Kutshiwo enkanguyo ayethetha soze basaluthi umuntu ongayanga empini. Kathesi-ke sekungu-vice president ndike welizwe. Hayi, lokho abakuthola lizaba kuphela amasotha akhona kwezombusazwe.
Mnumzana Chuma, nanto ke udaba uthini wena ngamazwi kamnumzana Ndlovu?
Umali mami olukhulisa ugada kancane zinjalo ngoba nxa ungakhangela i-constitution yeZimbabwe iyatsho njalo iyagayida ukuthi amasotha kumele enzeni agcine ngaphi uhambe njani. Lokwana okwenzekala ngoNovemba lokwana ukhona emthethweni kuyavumakala vele yinsi zamasotha ukuthi ba-restore i-legacy nxa bebona ukuthi kona izinto azihambe kuhle elizweni. Njengokubona nje laphana ngesikhathi sona lesiyana ilizwe lethu beseliyilokana abantu ngesilungu i-free for all. So kubo kwenzakala nje sesirana nge-remote amandla engasekho kumongameli onguyokhethiweyo amandla esisebenziswa ngabanye abantu abangamelanga bawasebenzise. Ngakho-ke i-constitution elizwe lethu leZimbabwe iyavuma kwakuthi amasotha kumele a-defende not only ngemgobho but ngokunye okuthiyethiyeneyo ukuthi ilizwe lingajabalali. Laphana elizwe lethu beselonakala besekujabalala.
Mnumzana Ndlovu, sizwile njalo amasotha esithi nxa kuyukuthi uncedo lwabo olokuthwala amabhokisi okuvotela lungafunakala bazancedisa. Ukubona njani lo?
Uncedo lwamasotsha okuthwala amabhokisi kasilufuni njengabantwana beZimbabwe ngoba sisazi kamhlophe ukuthi kulohlangothi abalusekelayo, kuluhlangothi lweZANU PF ngoba yikho abaphila khona phela, yikho abalezikhunda khona phela, olunakhokhela yikho asengumsekeli kamongameli khona. Asilolu uncedo lwabo amasotha kulokho. Amasotha kabahlale ezingambeni bavikele abantwana beZimbabwe konke kubudlwangudlwango obungaba khona kuvela kwamazwe aphandle hhathi kuvela phakathi eZimbabwe. Yebo, kambe okathuma okhulumile-ke ukuthi amasotha alelungelo lawo ukuthi angene kwezombusazwe liqiniso lelo. Kuhle-ke sibili ufake lo mzekeliso kaKhama. UKhama akazange aretire, atshaye kuba ngu-vice president weBotswana. ukama wa retire, ise retire, wangena kuma structures, wakhula la nje kuma structure wazobafika ukuthi nabe umsekeli kamongameli.
Mnumzana Chuma, amasocha alile ukuthi akhona emaphandleni lapho kuthiwa akhankasela ibandla elibusayo. Wena uthini ngalokho, kungakuliqiniso yini?
Ngicela ukuphelelela mina angaze ngibone isocial ikhangazela ibandla lezi zantu ngoba mina ngiyabhoda ikhangazela lami sezani angaze uhlale nesocial elikhangazela izamuntu ngoba njengoba nje uma bamethi abana amasuku athi phuma mgabe labantu abazoba liphuma mgabe nxa sokukhetha phela yikho phela ubona sesiya ekhetheni lolo olukamhlanga sebedlulayo ukuthi abantu abazibambe bazikhetheleke ofuna abafuna ukuthi akhokhele lapha ubaba umnankaza ebeqedisa itheme besivele silayo thina njengezalubengo andiyakhumbula ubana ezimbabwe lapha umongameli uphuma from ibandla elabenithize elabeniyile elabeninqobele ngesikhathi sonaleso so which means ukuyona isikhundla sobumongameli lobana kuyayala kulobo kusebadleni nalelana kuzokufike ukhetho olulandelayo ngakho ke umnankaza lapha ebeqedisa itheme ezivele besilayo thina siyimandle ethi from 2013 ufika ku-2018 njengebandla lezizame pen so ke u-2018 usesibile nako-ke ilanga lokhetho selifakiwe nambo abantu sebekhankasa sesivelele-ke ubana uzulo azikhetheleke umuntu ababefuna ubana akhokhele siya phambili amasosha mina angaboni ikhankasela izame pen mina ngilunga lezizame pen njalo futhi ngililunga notizine elincane ilunga eliphezulu singoba ngisedale le-central committee ezalupezu angikaze ngibone mina isosha elikhankaselayo.
Alo ke ngumnumzana Joseph Chuma, ilunga ledale le-central committee yebandla lezanu PF ubexoxa endawonye lesiphathamandla somanyano MDC Alliance umnumzana Edwin Ndlovu.
Lo ngumbiko oveza umbono kahulumende weMelika. Uhulumende weMelika uthi uzakhuphula inani lomvuzo wemali ozawunika ozaveza inkokheli zamalwecatsha amaqembu achiyeneyo ukuthi angaphi. Amaqembu la agoqela ele Al-Qaeda elisanda ukuhlasela idolobho leSahel lezinye izigaba emhlubulweni weNorth Africa. Omunye wabakhokheli bamaqembu la uYaha Abu El-Haman ubikwa enguye owaqoqa izehlakalo zokuhlasela eleMauritania. Ngomnyaka ka-2010, uHaman ubika wabulala omunye ohlobo lweFrench wayethunjiwe esigabeni seNiger. Ngomnyaka ka-2006, wagwetshelwa ukulengiswa lanxa wayengekho nguhulumende weAlgeria. Ungaphansi kwezijeziso zikahulumende weMelika lomanyano weUnited Nations. U-El-Haman wazalwa ngomnyaka ka-1978 eRigaya e-Algeria, njalo uyake asebenzise elinye ibizo elithi Abu Yahia kumbe elithi Akacha Jamel. Uhulumende weMelika uthi umvuzo lo usufike kuzigidi ezinhlanu zamadola, njalo uthi uzavikela abazamnika lumbiko kanye lemuli zabo.
Alolo ke bekuludaba oluveza umbono kahulumende weMelika.
Iqembu lomdlalo wenguqu elikamasipala wedolobho lakobulawayo elibulawayo esithi liphiwe imvunulo kanye lezinye impahla ezisetshenziswa emdlalweni kanobhutshuzwayo ezibiza amadola zinkulungwane ezintathu ngabe inkampani ye-Asphalt Products. Ekhuluma emkhosini wokuthula okusemthethweni kwalesi sipho unobhala jikelele weqembu lebulawayo esithi uWarrison Nduviwa uthe akusikho kwakuqala kube abe-Asphalt Products bephathise iqembu leli kodwa abalobudlelwano baqala ngomnyaka ka-2016.
We are grateful for such relationships, especially.
Silamukela ngezandla zombili usekelo esilutholileyo ikakhulu njengoba siphila ngensuku ezinzima kangaka kwezomnotho elizweni usekelo lwemali lungatholakali lula. Ngalokho ke siqathisa kakhulu lokho esiphathiswa ngakho kungakhathalekile ukuba kunganani.
Iqembu lebulawayo esithi lihlezi endaweni yeshumilane engalaneni yemiklomelo lemiklomelo lishumilane njalo. Ngesonto abafana bebulawayo esithi bazavakatshela enkabazwe ukuyadlala leqembu lechapungu lona elihlezi endaweni yesibili nxa usuka ngaphansi kwengalane, kodwa lawa maqembu esehlukaniswa ngumklomelo owodwa kuphela. sikhangele umdlalo kwakhilikithi. Iqembu lePakistan linqobele Australia ngamaranzi angamashumi amane lanhlanu emdlalweni wesihlanu we-tri-series ogoqela leqembu leZimbabwe iqhutshelwa esigodlweni iHarare kulezi nsuku. Zombili iPakistan leAustralia yizwe esezifinyelele ukudlala kufinali yalimidlalo ezadlalwa ngesonto.
Siyabonga Joseph Njanji.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.